Ukufunda kwethu lamhlanje, ubhubha abantu abedlula ithumi engozini yomgwaqo duzane leKamatiki esabelweni seMatabeleland North. Abantu beZimbabwe abahlala kwele Botswana sebesenza okuningi okungekho emthethweni ukwenzela ukudinga imali. Uqhubekela phambili umbukiso weHarare Agricultural Show lapho okubukisa khona lebandla leMDCT. Amaklinika kumadlambuzi aselenyaka eziyisithupha engathola amaphilisi okwelapha isigulane. Sizahlolisisa okwenzakala kumanyano weMDC Alliance okulamanye amalunga athi sokumele aphume ngenxa yokuxokozela okungapheliyo. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngonkosikazi Grace Mgabe olakho kubotshwa ngunkosazana Gabriela Engels okuthiwa wamtshaya ngentambo kagetsi. Thumelani imilayezo lenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp ngaku-Facebook ku-VOA Ndebele.